eNdebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 Nhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso ye-CAF.
Uhulumende lo okhokhela uMnangagwa usephelelwe ngembono ukuthi umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abazomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende kwele Zimbabwe afuna incazelo kumphathintambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso ye-CAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale lePhalamende kwele Zimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa ukwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eye-CAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBarberfield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors amaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linqikelane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kwele Botswana eye-Botswana Football Association uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they would need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi. Kodwa uma befuna usizo lwethu nilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obiet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kwe-CAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium, which is closer to
uzakwazi ukuthi kulenkundla yeFrancistown eseduze lakoBulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kule Botswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
EFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi Francistown seduzane lasekhaya and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yangkhona. And then again ukhayela lapho eFrancistown labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama-Warriors le-Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela akatsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe hayi becela ukuba bexolelwe okwesikhathana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakhona kwele Botswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedalela baphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi nginyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amaningi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikhabhinethi ikweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku-6,558 itani eyodwa, wathi itani yamabele yona ikhuphuke yaya ku-7,260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni, njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngambele ngomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Senzele Ndebele.
I think kuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela uMnangagwa usephelelwe ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akanayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebesithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikhocali ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebefakisele ukuthi bangayekela ilungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole njeneZimbabwe imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafetha ekhale ngokuthi imali yakumlutshwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotha ngingenelisa ukuthi nginike imali ehambe ngivela kulesi sitolo. Okutshengisela ukuthi amasotha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 ethi hhayi ngingafuna ngithenge $5 wena nika $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption ezayenza amasotha ekhanyangana angcono kulabanye abantu, but bamele bekunanzelele ukuthi amasotha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotha? So it's just a short cited short-term project engasoze behambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotsha aseze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla banezihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Senzele Ndebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. UChirima uthi sebelesikhathi eside bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo, ngakho-ke sebephelelwe yimali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke. Uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe, ngakho-ke bacela ukuthi uZulu abathumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. Ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan lapho osokulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. UChirima utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan. Not only us, the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan they have been working for themselves so that they can cater for their food stuff and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymen, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithole nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha. Kasilamali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezishiyeneyo.
And it was good before. It was good because before things were really cheap, like foodstuffs. But now you find that foodstuffs are very, very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China. Sixoxelaye ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi credit control and debt collection. Ikansili le ithi lo mthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali, yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. Ubathabile Masuku uzathulela lolo daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uzakwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So ekhamba lapho ukuthi sizazihlala njengezakhamuzi ukuthi ukhansili usendayo i-credit policy document, right? Esitshela nxa ngithe baba lesikwelede kuyini okwenzakalayo ngezikwelede zona lezo, njalo yena ukhansili kuyini angakwenza ngesikwelede zona lezo. Kakhansili 21 kukhansili. Isikhathi esiningi sizasebenzela eminyameni, kuze umuntu esithiwa khona sonesikwelede se-too much.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70 bethi ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhithelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagogo. Ibuye incedise ukuthi ikhansili iyanelise ukuthola izimali zama-rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolisi yona le. Ngibona ngani ipolisi encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Joe unobhala kukhansili yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yekhansili ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi usuphola okukhulu ngolwezimali izakhamizi basibhadali and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxasihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizihlelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyakubela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujeswe imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuyisima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima, abanye bevele agula lutho abangalwenza kule labantwana bakhathesi. I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batholobela kumbe kuwe goli khona likawabuyi right umuntu omdala usebenzi kulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think ngasikhangele i-policy le ilezindawo ezingantwa zama witnesses. The issue here reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza reconnect after how long. Ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. Sokuthi ngabe i-policy le yathi ukuthi specifically umuntu engadeposa how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be specific clause than clause 76-1. Sibe sesikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafindiswa kakhulu laphana. So khonokhana kumele kube specific ukuthi uyabe temper lani ngoba i-stop cock mbimitha into yabe zithengele yona nalani. Especially manje adinama tsanja abophumla south izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuze ukuthi kona sengithembe nyabe ngithembe lana kungo.
I-council yakobulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo okuveza sobala kusiqa sokungamachumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisa nale council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lo municipal indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ulive Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esikhumbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Kukhanya ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho hatshi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhathanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixothe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. I-MDC ithi ixothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, iMDC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lomeya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni uNomzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSomvelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akaseselilunga lebandla le-MDC. namuhla njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela ephathini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iphathi yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewenzile lawo ma-interview iphathi yasiphuma le candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiphathi. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kusho ukuthi kasela muntu amlalelayo ephathini and iphathi omunye lomunye uyakwazi ukuthi iphathi iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi etholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe, ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hatshi, asingeke sathi lokuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi, yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusika lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi, but ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtungameni Gomo we-Studio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine namakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka mahlayana.
Khathesi angila figure off hand sengiphume ehofisini, but seseduzane le-5,000 khathesi ikuma-4.5. Ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwethe lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifamily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi ukuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo ngubaba kuphela.
Ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Yeah, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Ye, abantu iqiniso sebethenga kuma-black market, but akukhali kakhulu ku-black market. Into etholakala ku-black market kakhulu into njenge-petrol iyahlupha, iyatholakala ye, but into njengabompuphu lani iyatholakala here and there. Inamba yabathenga ku-black market ilutshwana compared kubathenga kuma-formal stores. Yonothi ukuthi i-black market yalapha khathesi is cheaper than kumastolo. Zimbabwe imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosenza i-eco cash, bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswayipha or what you can call electronical transfer, bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile. Ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mthekeza, isiphathamandla se-Consumer Council of Zimbabwe, becoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Udaba lwethu lokugcina, umculi weZimbabwe uNomtuma Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali kwenza izimanga kuzwekazi le-Africa, kuzwekazi le-Europe, lapho ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu. Uyezothisa Sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba lakumabonakude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwali. Dibadiba naye ke umagagisa esikoleni se-Czech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthiwa iMother Africa siqalise ngo-December. So sipota amazwe nje amaningi khona phe e-Europe, e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So yisho lama-artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo e-Africa.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalungu amaningi avele emazweni achiyeneyo enza kwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Yena isho ibizwa ukuthiwa iMother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele e-Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo awa acrobatics ayenziwa ngabanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide achiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho le migido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe we-Mother Africa, unkwali wenza njalo emcimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwayenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States jikelele. Most ngiyabe ngisenza ngingunkwali le-band. Lapho ngiyabe sengisenza-ke ezami izingoma, ngisenza eyami i-show.
Ukhanya abantu abaningi bayamthanda unkwali, njalo usekelo walithola kuzwekazi le-Europe lukhulu okumangalisayo.
Bayasithakazelela kakhulu, so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi lemisebenzi ethe xaxa ngapha, ngoba bayayidlala le mculo yethu kuma-radio stations abo. Ayikhaya njengoba sibona isimo kathi zonke izinto zinzima, ama-artist asindebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi kathi sithola nalamathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlade lakhe lembobi elithiwa Sithokozile elathisa okwamagama, okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe ilingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbala iyabe siphumile, ngizayikholisa.
Imcimbi ye-Mother Africa iqale ngompalakazi nyakenye, njalo eqalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini.
Uma nifulathela wakuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Hayi, uma nifulathela wakuyibo abaphethe impendulo zesizwe. Wole na lizokhala kubani na, maye lizobuza kubani na.
Mele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igama mu Ezra Chisa Sibanda.
Libathethisa libabiza amagama.
Ye lamhla ke sima lapha ke ngomculo kamkhwali singakafisuke enkundleni sike silichayele khonokho kuyokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngale sikhathi sethu sesijokomangoye. Wolivalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
indaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.